Yeah, abantu bacabanga ukuthi imisebenzi kumele uye ekhiweni kumbe kwabanye abantu abaphezulu ukuthi uyoqhatshwa. But imisebenzi ukuthi uzidalele wena, uziphilele le muli yakho. Ngaphandle kwakhona oko, I think uzakhumbula ukuthi ngo-2013 kwalontshwa i-survey ye-World Bank eyayisithi wona ama-SMEs balamakhampani kumbe balamabhizinisi ayi-3.5 million bona ama-SMEs abantu abazidalele amakhampani abo beyi-2.8 million ndawonye ba-creator imisebenzi eyi-5.7 million. So okutho ukuthi abantu sebajayela ukuthatha i-statistics esingahambelani lelizwe labo. Ilizwe lethu lixhaswe kakhulu ngama-SMEs lama-cooperatives. But abantu lapho befuna ukuthi babone ukuthi imisebenzi vela nga bahamba kumakhampani amakhulu. Amakhampani amancane, last week bengisegweru lakoBulawayo. Ngangena lapha ama-SMEs abasebenza khona. Abanye bebesebenza within one complex bengu-4. Uthola ukuthi khonapho bengu-4 bathathe abantu abaphilayo, abaholayo, abadlula ama-50. Uye kwenye i-complex ufike kunjalo. Uye kwenye i-complex ufike kunjalo. Uthola abantu besebenza sibili. So, imisebenzi angingazake ngithi ukuthi ikhona kumbe kayikho, kodwa ngingakutsho ukuthi iZimbabwe yezolo leya namhlanje sokulomehluko.
Ye manje nxa sikhangele uncedo elubapha lona bona abamabhizinisi amancane lunganani?
Lukhulu kakhulu ngoba sesilobhe ama-banks amaningi, ama-banks most of them sebe lokuyisikala kokuthi bancedise ama-SME. Most banks balama windows for SME funding. Siyabatrain ama-SMEs, siyabanika i-market lapha kulama expos eZambia, eMalawi or in the region. Siyabancedisa ukuthi bahambe bayetshengisela izinto abazenzayo khona ngale, and ngokutshengisela khonoko bathi bazuza abantu ababathengelayo labo bathengise. Siyabancedisa njalo futhi ukuthi babe lemtshina abayenzayo. NgoDisember sibe le-expo yemtshina yama-SME. Uzathola ukuthi imtshina yokuchola idobi, imtshina yokwenza amafutha, yokwenza amakhandlela, eyokuwelida, imtshina lemncane esetshenziswa yiwo ama-SMEs iyenziwa khonapha eZimbabwe. So siyabancedisa futhi la nge-advice ukuthi ungabamba njani ikhampani yakho. Sibafake futhi ku-services ukuthi i-Standard Association ibatraine ukwenza ukuthi imisebenzi yabo ibe up to standard.